Ekhuluma esenkundleni ephelandaba namhlanje mina umnumzana Thamisa uthena nxa ibandla lakhe lisanda kubunjwa indlela eliqhube ngayo ukhetho iyathembisa ukuthi iyenza inkululeko kwele Zimbabwe ngomnyaka ozayo.
But we have told them this is just to put you on notice that next year, come Roma Kanjan, come what? Asfuni George, we are going to win in this country. Do you think it's a Roma Kanjan when we have all these resources but we have nothing to show for it? Umbakani, Usile, nothing is there. No love, no roads, no infrastructure, no education, no money, nothing to show that we have liberated our country.
Wethesa uhulumende umlando wokubhidliza umnotho kuleli esithi ibandla lakhe lingangena embusweni lizaceda induko ezibhekanelo zulu.
Aliyakhula kathesa angazi ukuthi abantu bayasebenzisa imali ivela ngayo. Abanye bayasebenzisa irand, abanye bayasebenzisa ipula, abanye bayasebenzisa i-US dollar, abanye bayasebenzisa imbuzi, abanye bayasebenzisa inkukhu. So when you go into a shop, the shop has 5 different prices. Inkukhu price, imbuzi price, US dollar price, RTGS price, IgoCash price, rand price, ipula price. That's not a country.
Ukhansila kaWard 7 umnumzana Jason Mazalo osanda kukhethwa uthi uzaqhubekela phambili ey'thunywa sezakhamizi eGwanda.
Nxabantu bengethesa umlandu lowo, lami ngilo mlandu ukuthi ngihloniphe ivoti yabo, ngilo mlandu ukuthi ngihloniphe konke esikubophileyo, ngifeze konke esikukhulumileyo labantu bakaWard 7.
Umnumzana Washman Ncube ongumsekeli kamkhokheli we-TCC uthi ibandla leZANU-PF lizamile ukubhidliza ibandla labo kodwa lehluleka.
Ijaha leli likhaliphile labona phambili le okungabona amanye amahlo. Ababulali labanamasela lawana abantshontsha, bantshontsha izimali baze bantshontshe lamabizo amanye amaphathi. Wabona ukuthi hhayi lalanini lamabizo lawo elwantshontshileyo, kodwa abantu beZimbabwe lingeke labantshontsha balami njengoTamisa.
Unkosikazi Thokozani Khuphe oke wahlamukela umnumzana Thamisa ngomunye walabo abakade bekhona emhlanganweni weGwanda. Uthe zakho ngcono ngaba ngumongameli welizwe ngaphandle kukamnumzana Thamisa.
UPresident Thamisa nguye kuphela ozalinika imisebenzi, nguye kuphela ozalinika ukudla ezindlini zenu, nguye kuphela ozalinika impilo enhle. Come 2023 uPresident Thamisa kumele kambe State House aphele yozukuzo angena ujaha.
Umnumzana Godfrey Masuku ongumfo wabo eqhawe lesizwe umnumzana Lucas Masuku uthi ubekubandla leZANU-PF kodwa selifulathele ngoba kungekho elikwenzayo.
Ngiyabonga kwanjokuhle sengilani kwanjokuhle from ZANU-PF bona ngangene izikuba ibe khona abatana bayekolo abadakha emsebenzini Thamisa waye.
Umnumzana Thamisa ukhuthaze uZulu ukuthi ayibhalisela ukuvota ngobunengi aphinde ayevota mhla welanga ukuze ibandla leZANU-PF lingathola amathuba okuqilibezela ukhetho. Ibandla leZANU-PF lona lihlezi lisithi inhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Ekhuluma emhlanganweni wabatho bebandla leZANU-PF osanda kukhutshwa eHarare, umkhekheli walo umnumzana Emerson Mnangagwa uthe usola abasebenzi lezitho zeZimbabwe ukuthi bakhuphule intengo yempahla elizweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.